udubo lwezomnotho welizwe solufike kusibanga esikude kulandela ukwaliwa kwenye imali yohlobo lwebond ngabathengisayo njalo ngabhala intengo yokudla lenye impahla ezitolo isikhuphukile. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU, umnumzana Japheth Moyo uthi udubo lungezelelwa ukuthi uhulumende kafuni ukubhadala izisebenzi ngedola leMelika.
Baningi-ke akade besitshontsheza, baningi-ke ababhenefithayo ngendaba yeholo. Akusoze kube lula-ke ukuthi sibone-ke vuma nje ngosuku olulodwa ukuthi besinike-ke esikufunayo. Esikukhangelele ukuthi izisebenzi seziyaqhubekela phambili-ke. Ngithova phela indaba yabo yokuthi sifuna ukuhola imali elohlono. Sesikuthilo kuzisebenzi ukuthi ngekampani ngekampani, ne-industry ne-industry, ake lizame ukubona kuma-bargaining council enu, lapho elinegosheka khona, ukuthi linikwa phela imali elohlono.
Isikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni yeBulawayo Vendors and Traders Association, unkosazana Debra Mgasa uthi imali kayixutshelwani ezandleni kahle njengakwamanye amazwe.
Ngendaba yokuthi imali esezithethileka lapha sibone lathi sokusimangalisa nxa sesisida wodwa isipesalisi laba bahodayo bethengisa amajusi. Ngingathi vele amadelazi wonke sebasafundaasezibasihwalapha laba sebewodwa khona bekuvela khona sokufuneka imali ezingathi ziyasebenza ama-fastbon amasha lawa lama-teni. Kube sokuthi bangabalisa ukuthi yalithina nje bani imali zona lezi nxa sithengisela ama-customer ethu siphiwa wona la amabhondi ukuthi kuzasuka ukuthi ithiwe nazike uhulumende kakakhulumiseke ukuthi imali kuyisezisezwa awo okuba nzima kithende kube nzima sifela ivolo abantu sebesefisela zindawo ama-customer besifuleka ukuthi bethenge i-gcash yikho lapha sekungafike beyofika khona izini le mamakhethi laba abawotisa ama-vegetate lapho besokuthiwa nzima bebeyala imali yambona so singazi ukuthi lathi uhlupho lwambona lusola lize ngalo ngoba imali imalizele yasabelizwe kumele ukuthi ibisebenze. Senkhuluma leyo isethilesini imali yezimbabwe kayisethilesi umondayo ngodayo izabithentileza ngomiza manje siya komunye nesho ukuthi iyahamba komunye ophinde phendule khonapho ayisethilesi sinesekwaziyo kuda abantu safunda wawuthola imali khaesethilesa iyahamba ifike edenki iphenduke isikhathi sivuya isindeyasibamba kwesinye isandla batowakasedenisande ukuthi bengalaba abazele bezemali iyabikubuya.
Ingcwedi ecubungula ezomnotho umnumzana Royce Rejoice Ngwenya uthi umkambo wensitha wemali yakwamanye amazwe lawo ungezelela inhlupho zokusetshenziswa kwemali.
Uhulumende nxa ekhulumisa ngokuthi ungezelela imali yemholo loba kungaqondananga nemali yangaphandle khona ngokuvele kusekukhwezintenge ngoba izisebenzi zikahulumende zinenge kakhulu ukuthi osobhizinisi zabe vele sibehlangelele ukuthi sekule mali eningi ma vele sokuhlangene manje ukuthi bazanikwa imali ngaphandle kuseuphambaniseke ngoba umsiya omnyama wemali yangaphandle kusho kusabala lesiya khona. So abona ngathi singabasho kwaphambaniseka ukuthi kakhulu ngasinaye njengey'ndlela ey'ndlalezile.
Uhulumende uthi inhlelo zakhe zokuvuselela umnotho welizwe zihamba kahle kodwa ukwenzakalayo kubonisa okwehlukileyo. Ngimele istudio 7 nguChris Gande ngise-Washington DC.